Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuNhlolanja 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
lo mkhakha muvi ngoba uyanamathela masinyane abantu bewuzuze njalo umkhakha wakhona uyachonisa abantu masinya amalanga amabili amathathu umuntu uyabe sechonile lokhu kuyethusa kakhulu mahlabezulu.
Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 luzaqala kusasa ngesikhathi umkhakha wegciwane leli oqhamuke kwele-South Africa usuyiwo obhahileyo ngamandla eZimbabwe.
Siyabonga ukuthi nabantu bokuza labo kwele-South Africa bavunyelwe ukuthi-ke bangaphatheka kulolu hlelo, kanti-ke abangabe fisa ukuthi bathathe le ivaccine kuhle ukuthi bayithathe.
Luhlelo lwaqala ngomongameli Cyril Ramaphosa. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele-South Africa namuhla. Ibekiwe namuhla induna yakogodlwayo uChief Vezi Maduna Mafu kulandelwa isiko lesintu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwelapha lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luzaqala endaweni zelizwe ezithiyeneyo kusasa. Abezempilakahle labanye abambalwa abakhethwe kungatshathize ezifana lezomvikela lwabamamochari yibo abazaqala ukuhlatshwa. Ukusungulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi uhulumende esithi umkhakha we-coronavirus oqhamuke kwele-South Africa omemetheka kakhulu yiwo osutholakala ngobuningi eZimbabwe. Isimemezelo lesi siphehle ukuthandabuza ebantwini abanengi abanye sebebuza ukuthi ijekiseni ye-Sinopharm evele kwele-China eyiyo esetshenziswayo iza kwenelisa na ukuwelapha umkhakha wakwele-South Africa lo osugcwele eZimbabwe ngobukhali bawo. Abanye bathi akulaphenyo olucacileyo olwenziweyo ngalijekiseni. Uhulumende namuhla utshone ethumeza amaqula akhe endaweni ezithiyeneyo lapho okuzahlatshelwa khona uzulu. Sixoxele odokotela Solwayo Ngwenya.
Umkhakha lo omutsha otholakala amazweni anjenge-South Africa usukhona lapha eZimbabwe, uhulumende uthe yiwo osuphambili. Lo umkhakha muvi ngoba uyanamathela masinyane abantu bewuzuze njalo umkhakha wakhona uyachonisa abantu masinya amalanga amabili amathathu umuntu uyabe sechonile lokhu kuyethusa kakhulu mahlabezulu. Yikho ngiyalixwayisa ke ukuthi kade sikhuluma ke ngomkhakha lo obukhona owanyakenye ube ungelamandla kulalo umkhakha osukhona. Yikho kumele lilalele kakhulu lithi izindlebe mahlabezulu. Lo umkhakha usubulala kade sixwayisa sikhuluma sokuze kwangena lo umkhakha omubi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu dokotela nxa sikhangela umkhakha lo omutsha ovele kwele-South Africa kanye lodaba lokuhlatshwa kwabantu nje ngoba soluqalile lolu hlelo, kuyini ongabakhuthaza khona abantu?
Akumelanga abantu benze isiminyaminya ngoba nxa kulomunye oyedwa olomkhakha lo uzawuphefumula unamathela abantu masinyane, abantu bazotshabalala ngokulandelana. Siyalixwayisa mahlabezulu, liyakwazi ukuthi kade sihlatshwa amajekiseni kuvela emvelo kudala.
yikho lingaze layethuka amajekiseni. Nxa sithele ijekiseni lale ijekiseni kayihlatshwe, kumele lilalele amagama esiwakhulumayo lihlatshwe amajekiseni. Ngoba liyawazi amajekiseni avikela indinginde, avikela konke imikhuhlane le liyaziyo. Yikho aqakatheke kakhulu, akumelanga siwayeyise. Yiwo azayenza ukuthi sivikele ibhubhane lelibi eselibuya ngomkhakha omubi ukuthi silehlule. Nxa singazange sahlatshwa amajekiseni sizabe lokhu esitshabalala sisiya phambili. Yikho ke kuzafika isikhathi sokuthi abantu sebebizwa ukuthi buyani lizohlatshwa amajekiseni. Siyalixwayisa ukuthi libuye bantu bakithi lingayithuki. Nxa kule ngozi njalo sizalitshela ukuthi kule ngozi phambilini.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Into ebicatshangelwa kakhulu zingcwethi laye uzulu jikelele ukuthi ukugula lokhu isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe engathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse-South Africa ukuthi ungabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho-ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane. Esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi abantu bebebuza njalo lonje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, yiluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi yiluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi, hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi uMongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu weBeitbridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe, ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kukuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe le border, kumele ikakhulu yona iBeitbridge, ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into. Abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudinge ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala, ungazuyivaleke kwaphakade, akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenile vele igciwane njengoba sibonile, lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki. Kuyini ongakukhuthaza?
Esingakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa, bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa.
UMnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Qalisile uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa. Ohle waba ngumqalisi ziva ukuhlatshwa lijekiseni ngumongameli Cyril Ramaphosa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Ukuhlatshwa kwabantu amajekiseni la kulandela kufika kwamajekiseni azinkulungwane ezingamachumi esishiyagalombili 80,000 doses awe-Johnson and Johnson. Le mithi efike phakathi kobusuku izolo ihlathunyelwa endaweni ezilichumi lasikhombisa lapho okuhlatshelwa khona isebenzi empilakahle okuyizo ezakuqala kulo hlelo. UMongameli Cyril Ramaphosa ube ngomunye wabakuqala ukuhlatshwa leli jekiseni isizwe sonke sibukele kubomabonakude.
This day represents a real milestone for us as South Africans.
Leli lilanga elihle kakhulu kuMzansi Afrika. Njalo ngikhuthaza abantu bonke eMzansi Afrika ukuthi bahlatshwe.
So that we can all be safe, we can all be healthy.
Kukhangelelwe ukuthi kube lamanye amajekiseni ayingxenye yesigidi aweJohnson and Johnson azafika emavikini azayo ahlangene lamanye athengwe kumankampani achiyeneyo. Isebenza empilakahle ezedlula isigidi yizo okhayelele ukuthi zihlatshwe kuqala kungakangeni uzulu wonke. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo sezethule intokozo ngokusungulwa kwalolu hlelo njengoba iSouth Africa kuyiyo ehlaselweyo okwedlula amazwe onke ezwekazi le-Afrika. Lintokozo ilandela isithembiso sikamongameli Ramaphosa sokuthi labo bazahlatshwa. Isikhulume sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi lolu hlelo luzaphephisa impilo zabanenge.
iSouth Africa ibonise amazwe wonke ukuthi kuyinto kumele ukuthi yenziwe ngokuphangisa le. Kwenzela ukuthi kuncedise nokuthi i-economy iqale ukuthi ivuleke ngoba abantu sebevaccinatiwe njalo ke sebephephile kulolu bhubhane. Siyabonga ukuthi nabantu bokuza nabo kwele South Africa bavunyelwe ukuthi bangaphatheka kulolu hlelo. Kanti ke abangabe fisa ukuthi bathathe le i-vaccine kudle ukuthi bayithathe.
Isikhulume sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Godfrey Viki ukhuthaza izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zekele kulandela othatha wese kodwa zenze lokho okuzasindisa impilo zazo.
Sithanda ukudlulisa ukuthi uhlelo lolu luhlelo oluhle njalo esibona kufanele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke kulolu bhubhane olukhona. Yebo, yezikhona iy'nkulumo zokuthi hlezi le vaccine elethiwe izogila imikhuba leyi naleyi sigcine sesi-trackwa sesisaziwa ukuthi singobani kungathi kufakwa abantu ama-tracker. Kodwa-ke sikhumbule phela ukuthi imijovo enjengaleyi eye-vaccine kayiqali lamhlanje.
Kodwa-ke abanye bathi abazukusondela lapho kuhlatshwa khona le-Jackson ngoba kukunengi abangakuzwisisiyo ngayo. Ama-Jackson e-Johnson and Johnson athengwe ngemva kokutholakala ukuthi amajekiseni abesethengiwe awe-Oxford AstraZeneca vaccine awalamandla phezu kohlobo lwegciwane le-coronavirus elitholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa i-501YV2. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ibekiwe namuhla induna yakogodlwayo uChief Vesi Maduna Mafu kulandelwa isiko lesintu. Isikhulumeli somdeni wakhe umnumzana Zwelithini Dlamini uthi abantu abanengi bavalelise uMafu lobanje abanye bedaniswe ukuthi kaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho bekufiswa isabelo seMathebeleland South. uMafu walwela uZulu kusukela ngesikhathi sempi yenkululeko. uDlamini uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Namhla besibeka inkosi yethu ubaba uChief Maduna eFelabusi emzini wakhe avoka eChief Maduna Homestead. Bazile abantu ngobunengi babo bevela kugodlwayo wonke jikelele kanye laphesheya kwamazwe. Bezikhona induna zonke ezivela eMathebeleland naseMidlands kanye lo president weChiefs Council kanti labo ngqongqoshe abahlonishwa bakahulumende bebekhona. Besilaye o Minister of Local Government besilaye namhlanje Minister of Local Government and Public Works ubaba uJulai Moyo kanye lo Minister of Provincial Affairs and Devolution ubaba uAbednego Ncube kanye labahlonishwa bakahulumende okugoqela lama service chiefs besilawo. Kufike ke kwehliswa iflag izisebenzi zikahulumende ebezilalowo mlando ziyehlisile iflag yaba ku half mast national flag. Kwasokuqhutshwa uhlelo ubaba uMoyo obeyi-chief mourner obemele upresident welizwe watsho ukubana uhulumende uyamhlonipha ubaba uMaduna ngenhlonipho ebizwa ithiwe i-state assisted funeral. Kusitsho ukuthi uhulumende ke ufake izindleko zokuthwala umsebenzi. Ikhangelelo kusho ukuthi bekuyikuthi kubuye olunye uhlobo lwenhlonipho olungasileyo engeke ngilusho mina.
Siyabona ukuthi uhulumende kasanikanga isicoco seqhawe lelizwe uMaduna. So ke kujoni konke lokhu nxa wena sokukhangela
abade benze i-application mhlawumbe iba bangacaca ngono ukubana kuyini ade bekukhangelele njengempendulo kodwa njengemuli siyakwamukela lokho esikuphiwe nguhulumende lenhlonipho ephiwe ubaba siyayamukela siyayibonga njalo sibone bemqamba ubephawula ukubana usebenze kanganani kuleli lizwe elwela inkululeko kusukela ngo-1960 ejoyina i-NDP iyabhanwa laphana kubunjwa izaphu uphakathi kwayo uyaqhubeka njalo ebamba izinhlelo lezikhundla eziningi kuzaphu kuze kuyefika ke ku-Unity Accord uqhubeka ekhonapho kwezombusazwe aze ayefika ePhalamende engu-MP wakogodlwayo aqhubeke njalo esengu-senator wakogodlwayo konke lokhu uhulumende ekutsho ukubana into ezenzakeleyo leminye imisebenzi eminingi nengade ibamba kuma-portfolios lakubo Land Tenure Committee yamhambisa emazweni ambalwa amaningi aphetsheya kwamazwe ukubana bayezwisisa ke inhlelo ze-land ukubana ziphathwa njani kulawo mazwe ngakho ke njengemuli siyakwamukela konke okwenzakeleyo simbonga uhulumende ngenhlonipho ayibekileyo kubaba uMaduna yikho esilakho njengemuli kasilayo insolo kusisho ukuthi labo abantu ade bekhona kukhanya basuphisekile ngendlela uhulumende ambeke ngayo ubaba uMaduna lokumbukeza lokuqamba iqiniso ngobuholi bakhe lobunguye bakhe kodwa yebo bakhona abantu abangabe belezinsolo kodwa sizabanika ithuba labo kumbe bazazikhulumela lokho abakusolayo batsho ukuthi ngembono yabo abani kuphethwe njani
Umnumzana Swelithini Dlamini sikhulumeli somdeni wenduna uVesi Maduna Mafu olondolozwe namuhla ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 Kulayifthoko namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuza kwejekiseni yokuvikela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Uhulumende weNigeria uthi abantu abakade behlomile abacatshangelwa ukuthi yizigelekeqe bathumbe abafundi ababalisi lezihlobo zabo kwesinye isikolo kulelo lizwe umqando omkhulu usihlasele ezinye izigaba zeMelika zona ezazivele zithinteke ngesiphepho ekuqaleni kwayo nale iviki osokubangele ukuthi amagetsi acitshe akulezi ndawo njalo izigidi lezigidi zabantu zisale zingelawo
inani labezimbabwe abalencwadi zokusebenza kwele Botswana selehlile kancane ngesikhathi ilizwe leli ligijimisa uhlelo lokufaka amathuba emisebenzi ezandleni zezizalwane zalo kubika uMartini Ngwenya
Inombolo ezikhishwe lugatsha lukahulumende olwe-statistics Botswana zitshengisa ukuthi inani labezimbabwe abalencwadi zokusebenza kwele Botswana selehlile kancane. Bekulabezimbabwe abadlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu i-2315 ekupheleni komnyaka ka-2019. Lokhu bekutshengisa isilinganiso esiphezu kwamashumi amane lesishiyagalombili ekhulwini i-48.6% kubo bonke abokuza abasebenza kwele Botswana. Kodwa inombolo ezikhishwe kuyona le iviki zitshengisa ukuthi sekulabezimbabwe abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amabili. I-2214 balamaphepha usebenza eBotswana wisinganiso samachumi amane lasikhombisa ekhulwini i-47.7% kunani lezisebenzi labokuza kwele Botswana. Ele Botswana selibone inani labokuza kwalamaphepha okusebenza elizweni lisehla okwamagama eminyakeni elichumi esanda kudlula. Ukwehla kwenani leli kuthole isiqubu ngesikhathi sombuso kwayengumongameli wakwele Botswana osanda kuphuma esikhundleni uMnumzana Ian Khama Seretsekhama. Owe Zimbabwe kwele Botswana uMnumzana Mthabisi Dube uthi akumangalisi ukwehla kwenani lalabo abalamaphepha okusebenza.
Hayi, ukwehla kwenani labantu abalama work permits sikubone kakhulu in recent years under uKhama. Kuye kwabangcono enyangeni kusanda ukungena uMasisi esikhundleni.
UDube kodwa uthi noma kube le nguquko embusweni ukuphuma kukaKhama kungena uMongameli uMkhwetsi Masisi leyo nguquko ayisoke ibe sobala kangako ebantwini abokuza abalamaphepha okuhlala kumbe ukusebenza elizweni.
Yes, ama statistics la ngatshintsha kodwa asikhangeleli ukuthi kube le major difference zibuyele kulokho ezaziyikho khona eminyakeni edluleyo kule localization program lapho ama citizens are prioritized ngakho most of the jobs zisukile kuma expatriates to locals.
Umnumzana Andreas Spanda usebenza eHebron uthi nani labantu labezimbabwe abalencwadi zokusebenza lingabe selehlile kodwa kulelinye ihlekana elihlala elizweni okungekho emthethweni.
Lapho abaselizweni okungekho emthethweni abavalelwanga kulo umbhalo ngoba kathesi sekunzima ukuthi umuntu athole umsebenzi emazweni afana lakithi lapha kwele Botswana. Ikakhulu njalo sesikhangele ukuthi umkhuhlane lo owe-COVID usenze ukuhamba kube nzima.
Noma nje inani labezimbabwe lehlile abokuza bathola amaphepha usebenza kule Botswana likhuphuke kusuka kunkulungwane ezine lamachumi amathathu i-4321 lisiya kunkulungwane ezine lamakhulu ayisithupha i-4614. Izimbabwe ilokhe ihamba phambili kwabokuza abasebenza kule Botswana kukanti ele South Africa lingelesibili. Ngingumqondisi Dube oyindaba se-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe isisungule umkhankaso ukuba umdlalo wenguqu ubuyele ekudlalweni eZimbabwe ngemva kokumiswa kwemidlalo eminengi hathi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umdlalo wenguqu umiswe ngenyanga kaMbimbitho nyakenye kwele Zimbabwe ngemva kokuba umkhuhlane weCOVID-19 usuhlasele umhlaba wonke jikelele. Kwamanye amazwe usudlalwa njalo umdlalo wenguqu kodwa kwele Zimbabwe imizamo yokuvuselela lomdlalo ekupheleni kwanyakenye izange iphumelele njalo lalo nyaka kukacace ukuba kuqhubekani. Kumkhankaso wabo wokukhuthaza ukuba ibhola lidlalwe abeFootballers Union of Zimbabwe bakhulume labanye babadlali abadlala kusigaba saphezulu basebefaka imifanekiso yakhona ekhasini labo leFacebook. Omunye wabadlali laba ngumka Adliwe Qambu le Chicken Inn u-Opriel Chirinda.
Kathesi sihlalele asiyenze lutho. So sokumele sihahle ukuthi sifite imoli into ezinjengazonalezo but I think beku-right nxa ibhola bengaliphendukisa ukwenza ukuthi lathi sithole sibuyele bhekhe emsebenzini because sihlalele sesilomnyaka wonke but asihlali asiyenze anything.
Unozinti weqambu le-Highlanders u-Ariel Sibanda laye uthe ukungadlalwa kwebhola sekudale ukuba uMangoya atholakalele leziko ezindlini zabadlali bebhola. Umkhankaso we-fans lo usuthole usekelo oluvela kubadlali abalokhu bedlala abadlali abaludumo asebathatha umhlalaphansi abaqeqetshi kanye labalandeli bomdlalo wenguqu. Inhlanganiso yobona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association ensukwini ezedluleyo ilobele inhlanganiso elawula ezemidlalo elizweni eSport and Recreation Commission icela ukuba umdlalo wenguqu uvunyelwe ukuba udlalwe njalo basalinde impendulo. Inhlanganiso Premier Soccer League layo iphezu kokubumba amasu ukuba umdlalo ungaqhutshwa njani nxa sebethe bathola imvumo yokuba imidlalo yesigaba saphezulu isingaqala. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika usesule izivumelwano zokuphathwa kweziphepheli ayizilobelane labohulumende bamazwe abalisa ele El Salvador, ele Guatemala, lele Honduras. Leli linyathelo lakuqala elithethwe ngumongameli Joe Biden ngenjongo yokuguqula lokuqinisa ukusebenzelana lamazwe la. Isivumelwano esasayinelwana iMelika leGuatemala ngo-2019 sasivumela iMelika ukuthi ibuyisele emuva iziphepheli ezazingena kuleli lizwe ngaphandle komthetho zivelela ngasezansi eGuatemala ukuze ziyedinga ubuphepheli khona. IMelika yayilezivumelwano ezifanayo njalo lele El Salvador kanye lele Honduras, kodwa kazizange ziqale ukusebenza. Isiqondiso esasayinwa ngumongameli Biden mhlaka 2 kulinyanga sijonge ukukhangelisisa imbangela yokuza kwabavela kwamanye amazwe eMelika bevela enyakatho lasenzikini yamazwekazi eMelika iNorth leCentral America, kanye lokuthi uhlelo lokuphatha iziphepheli luqhutshwe kuhle. Kahle ngicace, inguquko le ayitsho ukuthi imingcele yethu isivulekile. Lanxa sizimisele ukuphathisa labo abadinga ubuphepheli belandela umthetho, ilizwe leMelika lilizwe elilemithetho emele ilandelwe, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe uSecretary of State u-Anthony Blinken. Wengeze wathi, sizimisele ukuphatha kuhle iziphepheli ezifika emingceleni yethu, kodwa labo abazama ukungena elizweni lethu ngaphandle komthetho bafaka impilo zabo lemideni yabo engozini enkulu. Uhulumende kaBiden uyathemba ukuthi kulendlela ezilungileyo zokusebenzelana labanye uhulumende kudaba lweziphepheli lolu. EleMelika lizaqinisa ubudlelwano balo lamazwe la kudaba lolu kanye lakwezinye indaba ezifana lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. IMelika izimisele ukulungisisa imbangela yokusuka kwabantu emazweni abo belanda ukuzedinga ubuphepheli kuyo. Izimisele njalo ukulwisana lenkohlakalo emazweni la esebenzelana lawo kanye lokuvikela iziphepheli ngenjongo yokuletha impumelelo kuZulu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-coronavirus luzaqala kusasa ngesikhathi umkhakha wegciwane leli oqhamuke kwele South Africa usuyiwo obhahileyo eZimbabwe. Luhlelo aqala ngomongameli Cyril Ramaphosa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus kwele South Africa namuhla. Ibekiwe namuhla induna yakogodlwayo uChief Vezi Maduna Mafu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.